Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 31 Mpalakazi 2020 ngukhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bangamakhulu amathathu 300 bahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigwaqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekuzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kwaba lokunzima kwi-informal sector, kwachina abaningi sebegula imikhuhlane engaqondakaliyo.
Bayakhala abalimi enkabazwe leMatabeleland South ngezulu eliningi eselijise amabele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile.
Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Phakathi kwabantu abangamakhulu amathathu 300 abafunyanwe belomkhuhlane we-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abedlula kancane ikhulu 110 ngabemhlubulweni weMandebeleni okuqela iBulawayo ebilamathumi edlula ayisithupha 62. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilithumi lantathu lengxenye 13,625 asebehlolwe bafunyanwa beligciwane leli. Abasinde kumkhuhlane lo sebezinkulungwane ezedlula ezilithumelanye 11,154. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 360. Kwizwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 64,760. Amapolisa athi abantu akumelanga bephume ezindlini besenzela ukuyamelela usuku lwakuqala lomnyaka ka-2021. Isikhulumeli samapolisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi bazabopha abazangena emigwaqweni bethakazelela umnyaka omutsha. Uthi kwesatshwa ukuthi abantu bazathelelana umkhuhlane we-COVID-19 bengahlangana bebanengi emigwaqweni. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umnyaka ka-2020 ubulokufuthelana lokudoniselana kwezombusazwe kweleZimbabwe. I-ZANU-PF ithi ukudoniselana kubadlaleli kubangelwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika afakela abanye babo izijeziso zenotho, kuthi awu-MDC athi iZANU-PF yiyo ebaxabanisayo. Umlondolozi Ndlovu usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnyaka ka-2020 ubone ibandla le-MDC Alliance liphiwa isinqumo lidalele Supreme Court sokuba umongameli walo uMnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngokusemthethweni, labeka ukuba kumele abuyele emhlanganweni wokukhethwa kakutsha owe-Extraordinary Congress phansi kwebandla le-MDCT. Chamisa wakwala lokhu esithi ukhetho luka-2018 lwaveza ukuba nguye ulabalandeli abaningi ngemva kokuthola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2 million, kulalawo athola uNkosazana Thokozani Khuphe, yena wathola aphansi kwengxenye yesigidi. Kodwa uMakhuphe wahle wasebenzisa isinqumo se-High Court sona esamnikeza ilungelo lokuba ngumkhokheli webandlaleli ukuxotsha amalunga edayile ephalamende awebandla le-MDC Alliance, wazibeka ukuba ngumkhokheli wamalunga ebandla eliphikisayo kulelo dale. UMakhuphe le-MDCT bathatha njalo imali eyayimele iphiwe ibandla le-MDC Alliance phansi kohlelo lwe-Political Finances Act efika izigidi ezizikhomza zamadola kuleli i-7 million RTGS. Wahluthunela njalo i-MDC Alliance isigodlo esemorgan Tswangirai House. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa uchasise kabanzi ngokwehlela ibandla lakhe lonyaka.
Into eyasihluphayo njengeparty yi-judgment eyavela ku-Supreme Court eyathi uMakhuphe nguye umnikazi we MDCT njalo ebe ngumnikazi we MDC Alliance.
Owakhethwa phansi kwe MDCT ukuba angene edayile eParliamente ngemva kokukhishwa kwamanye amalunga awe MDC Alliance, Nkosazana Sipho Ndlovu Mokoni upha umbono wakhe.
Kufanele ube umuntu okwaziyo ukuthi ulandele edalela eParliamente, ukwanise ukuyekhulumela iprovinsi yakho. Engikukhangeleleyo ukuthi ngalesi sesingenile edalela eParliamente, impilo zabantu ziguquke.
Ibandla leZANU-PF lalo libe lokudlephana okuthize ngemva kokuba abatsha bebandla leli ababalisa uGodfrey Tsenenkamu loLouis Mathuthu bexoshwe ebandleni leli ngemva kokukhipha amabizo eziphathamandla eziphatheke kunkohlakalo. Uhlelo lwaleli bandla lokwakha kutsha ingatsha zama-District Coordination Committee lube lokufuthelana lokulwisana okunzima phakathi kwalabo akakade bedinga ukuvotelwa. Incitshi ezicubulunayo zombusazwe zithi lokhu kubangele ukungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga, yena obikwa laye efuna intambo zombuso. UChiwenga uyakwala lokhu esithi usekela uMnangagwa kodwa abaziyo bathi umumo kawumanga kuhle phakathi kwababili laba. Isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandula ukuthi kulokudonselana ebandleni lakhe.
Yitha ukhathalekile ukuthi kungene bani nesikufunayo ukuthi ama-sanctions asuswe. Izwe kazilonke le-Africa le-SADC bebephatheka sibili ekuthini awalifte lawo ma-sanctions obizidera seyasibulalela imisebenzi eZimbabwe. Ama-investors akuyi ngendaba zokuthi imali zabo ziyabe zibotshiwe khona ngale kwele Melika, betshela ukuthi bengalilobudlelwano leZimbabwe.
Incitshiko zombusazwe umnumzana Nixon Nikatsino uthi kuza kuba nzima kakhulu ukuba eleZimbabwe libe lombuso ofunwa nguZulu i-democracy. Esipha umzekeliso wengxabangxoza yempelaviki lapho i-MDCT ikhetha inkokheli.
So kule nkinga kuma big major political parties lapha, njengoba libona ukuthi vele konke kuZANU-PF le-MDC yankona izinto azihambe kahle, ngesonto sabona ibandla ele-MDCT behlupana ngendaba ye-extraordinary congress. So sibona vele ukuthi into yokuthi kube ne-democracy lapha eZimbabwe kuzahlupha kakhulu.
Noma nje amabandla wonke engavumi ukuba kukhona okumele kulingisiswe phakathi kwawo ukuze labo laba abalembono ehlukeneyo benelise ukusebenza ndawonye. Incitshi ezigcubulunayo zombusazwe zithi kusasekuningi okumele amabandla wonke ezombusazwe akulungisise ukuze amukele ukukhokhelwa ngabantu abalembono ehlukeneyo. Loba njalo MDC Alliance besola isinqumo esethulwa nguMthethwandaba weSupreme Court, incitshi zombusazwe zithi umonakalo ukuxegisana abantu wavela wadalwa ngumuyi owaba ngumkhokhela wokuqala iMDC ibunjwa umnumzana Morgan Tsvangirai owachekethe abanye abasekeli ababili phezu kwamakhuphe owayevele khona zisithi kwakungadingeki lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bathi behlulekile ukuziphandela kukudla lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Unkosikazi Gwangwara omunye wabakhokhela inhlanganiso yabathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bekulukhuni lonyaka.
Imali esasithengise singakangeni ku-COVID-19 yonke sayidla sayiqeda, sasala sesingelalutho. Kwaba lokunzima informal sector, kwagcina abaningi sebegula.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Lydia Maphosa okunhlanganiso le ePlumtree.
Laba kade bephila ngokuthengisa impahla bebewoda phandle kwelizwe akusaphumeki. Abama-flea market labo bebewoda phandle kwamazwe kakuphumeki. Kunjenje khathesi lanxa amabhodi evuliwe, ukuze umuntu aphume kumele aqala ethestwa i-COVID-19, okufunakala imali okuzingangabo $60. Umuntu evele ehlezi endlini imali enjalo kayitholakali.
Uthi abantu bathwele nzima eZimbabwe.
Abantu bathwele nzima, sokudliwa kanye nxa uthe waba nenhlanhla yokuthi uthole udla kanye ngelanga. Lesi simo asazi ukuthi sizaphela kutheni.
Osechiya isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Charity Mandishona uthi kunengi abakwenzele amalunga abo ukwenzela ukuthi baphile ngcono ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Because of COVID-19, people were sort of fragmented. So we've come up with a movement building program.
Abantu sebesebenza besabalele indawo yonke ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane we-COVID-19. Kungalesi sizathu ke sesisungule uhlelo lokumanyanisa amalunga ethu ukuthi bazi ukuthi bangasebenzisana njani kuzabelo abakizo.
Communities citing a cause where they can all run behind one.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wadinga izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola 600 million Zimbabwean dollars yokunceda abathenga bethengisa impahla labaswelayo kodwa imali le kayenelanga ngoba abantu abanengi bathi kabayitholanga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ukuna kakhulu kwezulu enkabazwe leMatabeleland South sokulele izilimo eziningi okuzakwenza ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu ngomnyaka ka-2021. Bathi bekunzima ukuphila lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. U-Ezra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Izulu line okumangalisayo kusukela ngolwezi. Lokho kwenze ukuthi amabele athe emasimini endaweni eziningi ezabelweni lezi. Unkosazana Lavender Ncube oyemdubiwe ward eLowagweru ucela uhulumende ukuthi angenele.
Ku-2021 uhulumende alubana kade ngaba loncedo lokusiphathisa amabele atshonile ukuthi angasiphathisa ngokudla labagogekile bethu alubana kade ngabancedisa ngokokuhambisa bese zokhangelela labantwana bethu.
Umnumzana Bekichu wesigabeni sentabamhlophe enkabazwe yena ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 owavalela abantwana ukuthi bangayi esikolo.
Unyaka lo ka-2020 ubunzima bakithi, izifuyo bezingela kudla amanzi, abantwana besikolo satshayisana lomkhuhlane we-corona lo, ngabantwana bengasayi sebejayele ukuyadinga izimali emagangeni ngasavuma ukubuyela esikolo.
Esabaleni seMatabeleland South esigabeni sefumukwe eKhezi, imigwaqo idilizwe lizulu, okudla sokudula njalo imali ayikho ebantwini, abamavikili bafuna imali yangaphandle kwelizwe. Kwazana Agnes Pepe uyakhala.
Into ziyadula, sicela uhulumende ayehlise izinto ngebondi ngoba ibondi lakhe livele alisebenzi.
Umnumzana Ndandatho Mageza yena ke uyinyanga elaphayo.
Lonyaka ngisebenze kancane ngoba since 25 March azange ngisebenze lutho. Bengilami imisebenzi yami e-DRC Congo azange ngikwanise ukuyasebenza.
Ukansela Widi Moyo eward 18 eMatopo uthi abantu bathwele nzima lencingo zamafoni azisebenzi, abantwana abafundanga lonyaka njalo abakhoni lokuzifundela ku-internet.
Kelele ukuthi indaba ye-network lapho kwaphekwa khona kule minyaka eyadlulayo kakulandelelwe, then inet kufakwa ama-booster kwakube le network eningi. Then kubantwana besikolo labasi abangafundanga kuhle besicabanga ukuthi laba batholakala belezisu bebancane babiselwe esikolo, kube ngumlando wabazali ukuthi bazayenza njani ngabantwana. Njalo laba abangapasanga ku-form 4 kumbe ku-grade 7 besicabangela ukuthi ngabe bayaphindisa uhulumende abe lo mlando ukuthi ngoba kasobantu abayenza ukuthi abantwana bangafundi, abantwana babhale kutsha bapase kuhle kwenzela ukuthi bakhonside kwezinye izifundo.
Izulu linile okuzwayo endaweni eziningi zelizwe okuyinto ejabulisayo abantu abaningi ngoba amanzi azatholakala lula kuzifuyo, kodwa kulomonakalo omkhulu emgwaqweni lemasimini. Umkhuhlane we-COVID-19 bathi bayawesaba kodwa bawazi ukuthi unjani ngoba kungena amaklinika lezibhedlela abangahlolwa khona. Imele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Band.
Kulabanye abakubandla lama-Republicans abakudale le-Senate lele House of Representatives abathi bazophikisa impumela yokhetho lukamongameli unqobe umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Umongameli Donald Trump ukhala ngokuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Loba nje kungelapho ufakazi wokuveza ukuthi uBiden labanye bakhe baphekapheka impumela yokhetho lolu. Incwadi kwezombusazwe zithi akusoze kuphumelele okwenziwa libandla lama-Republicans elifuna kuguqulwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin okwanqoba uBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306. UTrump olama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuzaveza isimo sezombusazwe kwele Melika. Umnumzana Mpumelelo Mafu ohlala eLupane uyakunqoba okwenziwa nguTrump.
Hayi sikhangela indaba kaBaba uTrump ngendlela oyenza ngakhona. Hayi, indaba leyo thina ngiyibona kwami ngombono wami, mina indaba leyo imnandi leyo. UBaba uTrump kaqhubeke esenza njalo ngoba thina siyazi ukuthi izwe lase-America yilizwe le democracy. Yikho sifuna ukufunda khona apha eAfrika ukuthi ilizwe lile democracy elibuswa ngodlame upresident wangkhona waliwa ngokukhithwa njani esikhundleni. Siyibukele siyilandelela kakuhle indaba. Thina mina ngombono wami ngithi ngabe uyalayo ke senza njalo. Impumela izaphuma mhla ka 20.
Kodwa umnumzana Ndaba ezidle kude uthi uTrump sokumele asuke esikhundleni.
Asikaze sibona belungu besenza lokho kwenziwa nguTrump. Sikwazi lokho kuvame ukwenzakala emazweni aseAfrica lapho kulama party ahlezi ngenkani edliwa esalela like iZanu PF. Into enziwa nguTrump isimanga kakhulu phakathi komhlaba ukuthi waye yangisilizwe leMelika. uTrump kazihlalele phansi ngobudliwe.
Abanye abantu sebelungiselela umbuso kaBiden. Umnumzana Reason Wadenga ohlala eGungwe esabelane seMatlan South ukhangelele ukuthi uBiden uzanceda ilizwe leZimbabwe ngokujiyeneyo.
Sithanda ukubonga simhalalisela uJoe Biden yena othe wakhethwa njengomongameli omutsha welizwe laseAmerika. Sithi iAmerika yilizwe elithe laphatheka kakhulu ekuthini linceda abantu beZimbabwe ngokudla. Kukati ke imali liyana ke abayinceda kakhulu ngokudla aluba ngaguqula basakhele amadamu emaphandleni kwakhe amadamu amakhulu anjengabo Thuli Manyange le eseGwanda South bangenele labo basipide up sibili yakhiwe iphelele ukuze ke kutholakale ke amanzi okwenza irrigation isizwe siphile sizenzela ngoba abantu beZimbabwe amandla abalawo okusebenzela.
uTrump usecele abalandeli bakhe ukuthi bathi gwaqa eWashington DC mhla ka 6 zibandlela ngesikhathi idale leSenate le House of Representatives edlulisisa amavoti awenziwe yi-Electoral College. Namhla kuhlelo lwabesifazana asidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakale lo nyaka lokufiswa ngabantu ngomnyaka ka-2021. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele sebeyizigidi ezedlula kancane amathumi ayisitshiyangalombili 82 million ababanjwe ligciwane le-COVID-19 eselibulele phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba nenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Sebefika phose izigidi ezingamathumi amabili 19.3 million abatholakale belo mkhuhlane lo yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 342,414. Amapholisa asebophe umnumzana Bobby Wine oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda. Ukubotshwa kwakhe ngokwesithathu kulandela ukuqala kwakhe ukukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT elisanda ukukhetha umnumzana Douglas Monzora ukuthi abe umkhokheli walo emhlanganweni we-Extraordinary Congress eqhutshelwe eHarare ngesonto edluleyo lithi lilokhu lisamelele unkosazana Thokozani Kube ukuthi emukele ukuba ngumsekeli kamongameli.
Umhlangano lo ubikwa wawulodlakela ikakhulu lwaluqondiswe kunkosazana Kupe owayehola i-MDCT ngaphambilini kwalolu khetho, yena othi kwakulokuqilibezela njalo ogcizelele ukuthi usexotshe uMnumzana Monzora kuleli bandla. Kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana uWitness Dube osanda ukukhethwa ukuba yisikhulumeli se-MDCT endawonye lomnumzana Bernard Bhekilezwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena oqala ngokusola athi ludlakela le nketha bethabi iyayisemhlanganweni lo.
I think as opposed to the concern and grow up, the element of violence and when Utaka see in the Devon Kalachan and Pelamanga be born and the children can never the way you would see Ebu Kalachan and Baki, Arabi Essence Layena, Jehova CCC, Mauka, and the politicians, but also never about Bakina business in a born. Jehova, which I'm Sasambona, my 20 Laban, where's his answer Layena? So uthatha asibuza ke ukuthi ulothe ngubana futhi umbusi yini ofuna ukusebenzisa i-tribalism eZimbabwe ukuthi athole amandla.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Hayi uba kuNdlovu ngiyamuzwa njalo akuthoyo kabe kuthiwa hayi liyabe lingavikwa udlame kumbe ukuhlukuluzwa kwabomama lokuhlukuluzwa langobangobani ehlukuluzelwa umbono wakhe ayisiyonto esiyikhuthazayo njengebandla le-Movement for Democratic Change. Babe bonke ndlunye ubaba uDouglas Monzora lomama uThokozani Kube bethwaliswa amagabha avuzayo bephuma lezimpilo zabo kanzima endlini eyayifuna ukutshiswa kwalamula nje uNkulunkulu ngoba izulu lalinile utshani bumanzi. Ngakho-ke ubaba uDouglas Monzora ngaphezu kwalokho siyamazi ukuthi ligqwetha elivele laphila impilo yalo lonke lulwela ulungelo labantu. Uyalishwa liphinde-ke namihla le mihla ukubana hhayi lapha siyabe singalwi, siyabe sincintisana njengabangani. Masiqeda lapho uyabe ukubeka njengokuthi ngeze sibazinye zingagqubulana zigqubulane, kodwa-ke ma siqeda lapho ziyakhothana ziyakhokhelana emanzini, ziyakhokhelana emadlelweni, ziyabuya zonke ekhaya zivikelane ngayo yonke indlela. Kudazelayo njalo baba uMonzora usekhiphe iqula elilokho lisahlolisisa. Ngingathanda ukuthi abalaleli labalandeli bebandla le-MDC babe lesineke kancane, ngoba indaba leyi ayenzakalanga lapho kwakuvotelwa khona. Yayenzakala umama uKhube esephumile engaphandle kwalapho kwakuvotelwa khona, okwakungiyela esingathi i-security party ekwakungiyela labo ayabehlose ukuvimba udlame. Ngakho yikho lalo laseso sigangu mpela le nalowo muntu wakwanisa ukubana kwenze lokhu, ngoba kuleyo ndawo kwakuyisikhathi i-security yonke yayisingene phakathi lapho kokuvotwa khona ukubana izame ukulungisisa ukuthi kungabi lokuphanjaniswa kokhetho. So kwasokusele kungela security eningi ngaphandle. Ubukhokheli beZimbabwe bufuna abantu babambisane ngenhlanga ukwenzela ukuthi kungabi kuvulele njalo into ezinjengokungazwisisani okwaletha umbhuqazwe owabuya ngomva kokuzibusa kwelizwe leZimbabwe. Yona iCongress ibe ngcono kakhulu kulazo zonke iCongress esike saba lazo ngaphandle nje kwasona lesi siga esisodwa, kothi obe kuvotwa kuze kuye kusa, obe kuvotwa kuluyiwe sibili isikhathi.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
I think okufuze kwenzakale-ke manje ukuthi sibone ukuthi line elibaza elingene manje-ke boDube lizayenzani ukutsha, because ukhangeleleyo and I think ingwaqambile ama-problems akhona, yiyo le violence, yiyo le tribalism, yiyo le ukhangelela abantu abangomama phansi ku-leadership positions eZimbabwe. I-ANC party iza kusolva njani? Esikubona kakhulu epolitiksini yeZimbabwe kwezombangazi weZimbabwe kuthiwa ngesilungu yi-politic king, ubugalatshane bona bekade nibutho okwadakas ngokumazi kwama ngimbala ngimbhekile njenge-politician. So ukuthi for example uthole umuntu omncane njengochamiso okwazi ukuthi umgabo wabulala abantu nangosesiyakusegijime siyakusebenza naye esenze kanti u-2040
ngamafitshane mnumzana Dube.
Ekudluleni kukababa uPresident Morgan Tsvangirai abantwana be-MDC bahlalazeka ngendaba yokuthi kwasokaba lokulwisana esikhundleni okungasakwaniswanga ukubana kubanjwe ngendlela. So kuba uDouglas Monzora ukhangele ukuthi aqhubeke ezinyathelweni zikababa uTsvangirai owayezama owaze wadlula emhlabeni ezama ngamandla wonke ukuthi abuthanise abantwana be-MDC ukuthi nga bangayihlukani nga besiya ekhethweni. Yebo, yikho esiyakhona. Sizabona nje kusiya phambili kwelokhu bebuya abantwana be-MTC ngoba ulalo uhlelo lokubana bafinyelele.
Ye, ngezinye indlela aliboni Nkosazana Thokozani Khuphe kumbe abanye besola lokhu okwenzakeleyo besiya emthethwandaba.
Angikuboni kuyinto engayenzakala leyo. Singahamba ngendlela ubaba uKhaliphani Phugeni ayethule ngayo umhlangano akade bebelawo. Yebo, kade bethe i-National Council, kodwa okuphawulile njalo uPhugeni ukuthi esephiwe lo izompumela akade zikulowo mhlangano uzitshintshile yena njengomkhokheli wazama ukuthi aqandise lapho kade zitshisa khona kakhulu kade zingalethi umlilo ephathini khona ngoba kasizwa omunye umuntu ngomba kwaba uKhaliphani Phugeni ekusola ukuthi utshintshile lezo zinqumo. Kayilume ikhafule kasidedisene ulaka sibuyizane sibuthane siqhubeke ngomsebenzi akade siwenza.
Amazwi amogcina nje sicela ukuthi uba uTsangrayike limthiye emuva lenza into entsha ngoba wasebenza 20 years wehlule kuwini umba angazi ukuthi wayelokhu efaka phambili. Yiko ke lobo emfisa nje ukuthi nga-32 ngikusho kini ukuthi kele ake lenza into entsha lithiyalale ngokuthula uTsangrayike engcwabeni lakhe. Amanye ama-policies akhe afeyila kakhulu. So angazi why lokhu lifuna ukumdonsa limkhiphe engcwabeni limletha khonapho ukuthi azophambanisa futhi amaphutha akayenze saphile. Ngiyaxolisa
mabaabusha okaba uNdlovu ngoba sesingayidonsa futhi.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwadi ecubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MTCT. Bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukuxoxa loNkosazana Khuphe ngodaba lolu. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders Football Club libonge umlandeli walo owaphathisa kakhulu ukwesula isikwelede esibhekane lalo uNodumo Nyati. Intuthu yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokubonga umsebenzi awenzileyo oqhutshwe ngomvulo ekuseni ofisini yeqembu leHighlanders, uNodumo Nyati uthe usebenzisana kuhle lenkokheli yeqembu leHighlanders yikho ukwenze ukuba umsebenzi wokwesula isikwelede ufezeke.
Ngithanda ukubonga kakhulu lokhu iklabhu yenzele khona. Engingakusho mina ukuthi ongasikho kwenza kwami, kodwa kwi-unit ebekhona between i-executive, because isikhathi esiningi ukuthi wenze umsebenzi onje kufuna ukuthi executive kuvumele, because uyakusebenzisa igama leHighlanders. Uma kuthi ngithe ngisenza lokhu imali iyacatsha, at the end of the day also Nodumo ukuthiwa udla imali, it will be the name of the Highlanders eyabe ikubackstep. So ngithanda ukubonga i-executive for ukungivumela ukuthi ngikhona ukwenza i-dedicance.
Iqembu leHighlanders bese lihlale okwesikhathi eside kuthiwa lilesikwelede esifika phose isigidi samadola njalo lo nyaka liphinde lalahlekelwa lusekelo lwabe-Net One. Umgcini sihlalo weqembu leli uKenneth Mhlophe uthi lokhu kwenze libhekane lobunzima obukhulu, kodwa baningi abaliphathisileyo lapho likhalaza ebantwini.
Senelisile ukuba isigebhu singacwili, njalo sibonga usekelo esiluthole luvela kulabo esisebenzisana labo abamabhizimusi, amalunga kanye labalandeli beqembu abasukumela phezulu baphathisa lapho besizwa ngodubo esibhekane lalo.
Unyathi ukhuthaze amanye amalunga eqembu ukuba labo balakho ukuphathisa iqembu besebenzisane lenkokheli yeqembu.
Whatever initiative ebuyayo ilungile ukuthi incedise eHighlanders Football Club. Okuqakathekileyo ukuthi kube ne-clear goal ebekwayo, and then kube nendlela etshengisa ukuthi imali esozidliwe. That's what's important. As long as iHighlanders Football Club is benefiting, ngiyabonga kakhulu, and I'm so grateful for this honor. Ngiyabonga kakhulu. It's for everyone who played a part to put their clearance. Thank you so much.
Unyathi umkhokheli wenhlanganiso yamalunga eqembu leHighlanders ahlala elizweni laseSouth Africa, bona asebenzisane labo ukuba bakhuthaze abalandeli beqembu leli abasabalale umhlaba wonke ukuba baphosele ndawonye imali zokwesula isikwelede seqembu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakethuka nesihlobo, wathi sikhangele ezinye indaba ebezibukhela namuhla. Amapolisa athi akumelanga abantu babuthane emigoqweni emadabukakusa bemelele ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abantu abaningi eZimbabwe bathi bekunzima lo nyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bayakhala abalimi enkabazwe lwe-Matabeleland South nezulu eliningi eselitshise amabele. Umongameli Donald Trump lokhu efuna ukuguqula impumelo yokhetho lukamongameli. Siqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. walivalisa uNkip Stube ngisithi libe lomnyaka omutsha olenjabulo lentuthuko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.